abantu lokubehlalela evalweni befuthi njengoba wakhathesi inkantolo enkulu eJohannesburg imisile ukuthi abantu babiselwa amazweni lapha abavela khona akwaziwa ngekusasa labo ngoba labo bantu lokho belapho abavalelwe khona elindela sizozwa ngevikelizayo ukuthi kuzathiwani ngoba lathi kasifisi ukuthi abantu bahlale khona ngoba esikufisayo thina ukuthi abantu labo badedelwe bahambe la endaweni ade behlala khona ngoba esikubonayo ukuthi khathesi sesikuthatha sithi state sponsored xenophobia attack kuzizalwane ezivela kwamanye amazwe ukuhamba kubuthwa abantu endaweni ababahlala khona besiyavalelwa asikubona ukuthi kuyindlela yokulungisisa lokho kwenze kwaze kwaba lohlaselwa kade lukhona phakathi kwezizalwane ezivela kwamanye amazwe ezihlala lapha eSouth Africa. Yikho ke sibona lokho kade senziwa ngamapholisa namasosha labemigration uhamba bengenela abantu emzini yabo kuyinto engalunganga kakhulu.
Inhlanganiso eziningi ezigoqela iAmnesty International sezingenela kulolu daba. Uboni ngani kungenza umahluko yini ukuthi abantu bengasabuyiselwa ekhaya?
Asikwazi uhulumende uza kwenza njani kodwa sikubonayo thina ukuthi inyathelo vela kade lithethwe linyathelo elingaqondanga. Ngoba abantu besazama ukuthi basuswe lapha kade behlaswe khona ama-camp bezama ukuyabiselwa endaweni lapha abahlala khona labade bebalekile ngendaba yezenophobia kuthi nxa bebuyela lapha abahlala khona ebusuku sokungena amaphoyisa lamasosha asebabuza ama-permit lama-passport ukuthi kambe bengabe lapho usemthethweni sikubona kakhulu ukuthi is too traumatizing. So yikho thina sihambisana lalabo ukuthi lokho akakumiswe ngoba evele sathi kutshilo kuqaleni ukuthi lokho akuqale kume kuqale kulungisiswe abantu bahlaliswe kuhle endaweni zabo kuthi nxa sokwehlile abantu sebepholile sekungakhulunywa ukuthi kade vele umuntu okuleli lizwe ngokwemthethweni kumele aphathwe njani.